Isikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesibili mhla ka 21 kumabasa 2020 ngontungamili Nkomo. Endabeni sekuseni lamhlanje.
Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abajutshisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho.
Kulowesilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Mnangagwa seqelise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile, lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo, kasihlanganeni silweni lo mkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus.
Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe eziphenduke elizweni izolo zivela kweleBhilitane. Leziphathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba bazahlala ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Iintatheli zindaba zikhala ngokulahlekelwa ngomunye wazo njalo uRay Matikinye yena obhubhe ngelanga linye loGift Phiri. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kulowesilisa obotshiweyo wamiswa emthethwandaba izolo esetheswa icala lokuthumela abanye umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi umongameli Emmerson Mnangagwa seqhelise uhlelo lokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus yena engakathathi lelinyathelo. Umsolwa ngomnumzana Love Mosho kusekwa oleminyaka yokuzalwa engamachumi amathathu lasithupha 36. Umiswe emthethwandaba kamantshi echitungwiza izolo walelwa ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Umnumzana Jokusekwa uzaqhubeka evalelwe abe sephenduka emthethwandaba mhlaka 13 ngenyanga ezayo. Abachuchisi bathi watumela abanye umbiko wamanga owawusithi umongameli Mnangagwa wengeze uhlelo lokuhlala ngekhaya ngamaviki amabili lokuthi lolu hlelo lwaluzaphela mhlaka 3 ngenyanga elandelayo. Lanxa uMnangagwa esekwenzile xathu lokhu, abachuchisi bathi umbiko owasakazwa ngomsolwa wawungamanga ngoba umongameli Mnangagwa wayengakathathi leso sinqumo. UMnangagwa yena uphume kumabonakude ethukuthele phezu kodaba lolu ngeviki edluleyo lapho aveza khona ukuthi wayeselaye amapholisa ukuthi abophe lo owayethule lumbiko. Watsho njalo lokuthi ufuna ahlale ejele okweminyaka engamachumi amabili ukuze abe ngumzekeliso kwabanye. Ukuhlaziya lolu daba sixhume igqwetha umnumzana Dumisani Dube.
I think amafitshane umnumzana Zokusekwa ambondi kule lecala elikhulu okulesidingo sokuthi yethuke ngoba udlulisele phambili i-WhatsApp message njengoba wonke umuntu odlulisela phambili. Nxa yena ebengelanjongo yokwephula umthetho kuzaba nzima ukuthi abajutshisi babise ubufakazi obutshengisayo ukuthi wayelenhloso yokwephula umthetho ngoba i-charge ayifeyisayo isekelwe phezu kwe-Criminal Prosecution Evidence Act. I-Criminal Prosecution Evidence Act yikhayela amacala enhloso. Nxa ungakakhomithi icala ungakayenzi icala kuyekhala kule njongo engqondweni yakho ukuthi yenze icala langkhona, then wasufeza ngezinzo. So kuzaba nzima ukuthi abachuchisi baveze obala obabele lobufakazi obutshengisayo ukuthi umnumzana Zokusekwa wahlosa oyedi ngesikhiwa bathi intention to commit i-offense ngoba yena ubengazi ukuthi wenze i-offense. So kuzaba nzima ukuthi etholakale leli cala.
Umnanga kwa nguye matupa owati umuntu owethula imbiko le kumele aboshwe njalo avalelwe entolongweni okwesikhathi eside. Ngaleyo ndlela ubona imithethwandaba isenelisa yini ukulandela umthetho mpela baphathe udaba lolu bengela kwesaba ngoba luphatha umongameli welizwe.
Isenzo lesi siyatshengisela ukuthi imithethandaba lenkantolo ayikho independent kumba ihlolisho. Ngoba samuzwa umongameli welizwe last week echinga kakhulu esithi abantu abadlulisela phambili inkulumo or abakuzwayo kuma social media kufanele bebotshwe. So it's clear ukuthi ijudiciary ayisozi acting in independent. Umthethandaba asozi acting in independent mena ikakhulu ema magistrate court lapha. Ukulabo manje abangelazibindi ambonthi umanje le experience kumbe ayikhothe engagweba umuntu over ama allegations over icala elinje
alubana ethe watholakala elecala umsolwa lo ulakho ukuvalelwa okwesikhathi esinganani
asithi utholakala lecala akulankantolo engamgweba ukuthi ihlale phakathi ejele njengoba ungokuqala ukuthi iyenze icala elinje akala history or propensity to commit crimes.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha sixoxela ekobulawayo. Uhulumende uthi inani labantu asebebanjwe umkhuhlane we-coronavirus eZimbabwe lilokele kumachumi amabili lanhlano. Uthi kuhlolwe abantu abangamakhulu edlula amathathu 457 izolo kodwa akekho ofunyanwe elomkhuhlane lo. Asebefile labo balogebe bathathu kuthi asebehloliwe lomkhuhlane bona sebephezu kwenkulungwane ezintathu 3308. Sibuze udokotela Solwayo Ngwenya ukuthi abangaba benakanela ukuthi balawo lomkhuhlane ikakhulu abahlala kobulawayo kumele benzeni.
Ma umuntezwa ingani ulawo lowo mkhuhlane esekasi ukuthi ahayize umphimbo mbe kwehlela asizwa ukuthi umzimba wakhe usukhudumala. Sixwayisa abantu ukuthi bangaze bagada imota kumbe imchova begada amabhasi besiya ezibhedlela besiyabona odokotela labomongikazi. Hayi lokhu asikufuni ngoba uyabo suhamba uthelela laba abanye abantu ogade labo imota. Into kumele uyenze ukuthi ukhangele inumber zikakansil okuthiwa i-Department of City Health uyidinge leyo number ubusubafoni. Laba bantu babezabuya ngeambulance yabo bezokubona emzini wakho wena bekubone nxa kwekuthi ugula umkhuhlane ongakhulanga kangako bazathatha amasampulu lawa ukuthi bayetesta khona ngale babuye bazokutshela ama-result ma ukuthi uyagula bale ambulance yabo bayakuthatha behambela wesibhedlela se-Thorn Grove. Kuqakathekile ukuthi ungazi wavakatshelwa ngabanye abantu kumbubisa abanye abantu ukuthi usugula babuye bezokubona bebezokuthandazela ngoba uzabe uzabathelela lo mkhuhlane omu. Abantu be-City Council laba yibo okumele babuye emzini wakho.
Uzulu ungamtshiyela sixwayiso bani dokotela Ngwenya?
Mina bengicela ukuxwayisa uZulu jikelele ukuthi bahloniphe into ezikhulunywayo lezinto ezifakwayo ezinjengokuthi abantu bahlale ezindlini bengasaphumi. Kuqakathekile ukuhlonipha lezi zinto ngoba sifakelwa ukuthi impilo kahle yabo iphumelele iye phambili. Lo mkhuhlane akula muntu ongaphonguthi abantu behlale phansi kungela sizathu. Isizathu salokhu ukuthi umkhuhlane lo uyabulala abantu njalo ubulala abantu masinya 2-3 days ma usuqalisa ukugula ukukhefuzela khonokho uyatshona. Uyabulala abantu abaningi. Yinto esiyesabayo kakhulu ukuthi abantu nxa bengela lwazi emakhaya langaphi ngaphi bazabe bengasoze bahloniphe lezi zinqumo okuzayenza ukuthi impilo zabo zibe mfitshane. Ngiyathemba ukuthi balalele bezwa ukuxwayisa engibatshele khona. Ngiyafisa ukuthi balalele sabe sibatshela njalo kusiya ngesikhathi ukuthi kathe siyenzani ukuthi kathe siyenzani ukuthi.
Udokotela Solwayo Ngwenya ngumqondisi wesibhedlela sempilo.
O Umsakazo we Voice of America ulikhuthaza ukuthi ligete umuntu elimaziyo ulisana kakhulu lomkhuhlane we coronavirus COVID-19. Ungakhetha umakhelwane wakho, inkokheli yendawo ohlala khona, abezempila kahle labanye. Ungenza njalo thumela igama lakhe lenombolo yakho uchasise ngamafitshane akwenzayo ku-email ethi voaleaders@voanews.com kumbe kuwhatsapp kunombolo ethi +1 202 465 0318. Ngizaphinda njalo +1 202 465 0318.
Kube lokufuthelana phakathi kwesizalwane seZimbabwe ezingamachumi ayisithupha lanhlanu eziphenduke elizweni zivela kwelebhilitane izolo. Lezi phathamandla zikahulumende phezu kodaba lokuthi abantu laba kumele bagcinwe ngaphi okwamaviki athile besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi abantu laba baphiwe indawo yokuhlala eBelvedere Teachers College kodwa bala besithi bafuna ukuhlala emahoteleni. Kepha abazi ngokwenzakalayo bathi abantu laba bebesala ukuhlala kuleli college ngoba izambuzi zingcolile njalo akulamanzi. Umangwana uthi abantu laba bagcine belala kuphela kuleli kolishi izolo belindwe ngamapolisa ukuze bengabaleki. Akwaziwa ukuthi kuyiwa phambili bazaqhubeka behlala kulindawo na. Uzulu weZimbabwe laye ungenele kulolu daba watshengisa ukwehlukana ngemibono, abanye becodoza abantu laba kanti abanye ngekade bebasekela besithi balelungelo lokuhlala endaweni ehlanzekileyo. Ukuhlaziya lolu daba sixhume isikhulumeli senhlanganiso yeCitizens COVID-19 Monitor umnumzana Efidlela Ncube.
Siyabamukela abafowethu abavela eNgilandi, yilo leli lizwe abalitshiya linje, balitshiya lifile lilokhu eqhubeka lisifa. Siyakhala kunye labo kahlanganeni silweni lomkhuhlane lo we-COVID-19 obangwa yi-coronavirus. Kodwa kungeke kuze kwenzeke ukuthi kuphakathi kunje, kuphakathi kosizo olukhulu kangaka, ilizwe lingelamaphilisi, lingelamaventilator, lingelamamask, lingelazinto zokuthi odokotela bagqoke, amanesi agqoke, lingenelisa ukubhada lamanesi lamadokotela, lingenelisa ukubhada lizisebenzi, lingenelisa ukuthenga impuphu, kungela kudla elizweni, kube lo muntu ofakwe wetelene. Hayi umdlalo onjalo nje kawo. Awabadingelwe indawo enye, bangafakwa endaweni engcolileyo, badingelwe indawo kodwa hayi ewetelene. Singadlalini ngento embi kangaka kulo sizo lungaka phakathi kwelizwe. Senzeni izinto eziserious. Abantu badingelwe indawo ehlanzekileyo kodwa hayi iwetelene.
Udaba lwabantu abavela phandle kwelizwe lolu kumele luphathwe njani ngoba sibone kwezinye indawo lapha bagcinwe khona. Ngiphe umzekeliso we-Plumtree High School lapho okulabantu abedlula amakhulu amahlanu abagcinwe kuleyo ndawo abavele kwele Botswana. Labo bayakhala bathi kuminyene kanti njalo kabahlolwa. Kumele luphathwe njani lolu daba?
Udaba lwabantu abavela ngaphandle uhulumende kumele alubambe ngendlela ehlonipha amalungelo abantu, into yokuqala leyo. Kanti-ke lukuhambisane ukwenza kwakhe lalokho okumiswe inhlanganiso yezizwe yezempilakahle emhlabeni, i-World Health Organization, ukuthi abantu bangathintani, bangaminyani, bangathelelani igciwane, ngokuba kule ngozi nxa beminyene ukuthi bathelelane igciwane. Kungenzeka nje oba bebuyile ukhona ogulayo phakathi kwabo abesethelela abanye basebegcina begula bonke. Indlela owenziwa ngayo ikuthi kuphangiswa ukuthi bahlolwe, bahlukaniswe masinyane abagulayo basiwe lapho abasiwa khona, kube sekulandelelwa labo abangabe beke bahlangana labo okuthiwa i-contact tracing, ukuze labo belashwe, bahlukaniswe abantu, bangaminyaniswa, bavikelwe ukuze isifo lesi singamemetheki sigcwale ilizwe lonke. Uhulumende kalandele imigomo, izinto ezibekwe i-World Health Organization, iyo indlela yokuvikela ukumemetheka kwegciwane.
Uhlelo lokuvalwa kwelizwe lonalo uhamba njani khona ngapho kobulawayo njengoba solwengeziwe nje?
Lapha siyibonile i-lockdown iyaqhubeka ingezelelwa amaviki amabili okutsho ukuthi abantu baza baphakathi kosizo olukhulu kakhulu akula kudla imali ze-rent ziyavela ngapi imali zokondla abantwana kuyavela ngapi amabhenki avaliwe imisebenzi ivaliwe ilizwe leZimbabwe alifani namanye amazwe ukuthi lingenelise ukudonsa isikhathi eside kodwa ke kutshayisa ikhanda ngokuba ngapha kumele kuvikelwe abantu kodwa ngapha abantu labo futhi baphakathi kosizo olukhulu kanti ke siyabona ngale zimputshini abantu Imbiko esiyitholayo ngeyokuthi kule qembu lezombusazwe eseqalile ukukhampeyina ukukhankasa ngempuphu yona leyo sizo olungaka kanti lamapholisa sezibeka phambili komzila wempuphu yiba sebeyibutha sebebuyela kusona siyani isikhathi sikamgabe lapho babephila khona ngecorruption into enjalo kayiqondanga kumele ikhuzwe abantu kwenziwe ngendlela eqondileyo evikela amalungelo abantu kuso sonke isikhathi
Umnumzana efidlela ncube ngwenhlanganiso ye Citizens COVID-19 Monitor. Siphinde saxoxa njalo legqwetha umnumzana Dumisani Dube ngalolu daba.
Balulungile ukuthi behlale endaweni ehlanzekileyo ungasoze kuphambanise impila kahle yabo. Kodwa umphathi welizwe ngomthetho wafakileyo lawo lelungelo lokuthi abantu bethathelwe amalungelo wabo wonke ngomumo esikuwo nxa bengasuthiki indawo abahlala kiyo kufanele ukuthi behambe umthethondaba yiwo ongadeclare ukubana izenzo zomphathi welizwe kumbe zamapholisa sisikelwa isisekelo sombuso weZimbabwe uhulumeni Dube ngathi maybe lo wenelisayo ukuthi ehlale ehotelini nxa bengalitholi ihotel eyadilinga mvume ukuthi ehlale ngesikhathi esinje ezihlalile then okwesibili ngomthetho Awula muntu ongaliso kubana abuyele ekibo. Xa lezi kuyizizalwane zeZimbabwe zilulungile lokuthi siphenduke ekhaya.
Sesikhangela ilizwe elingakwenelisa. Ngabe abantu laba bahlaliswa ngapi? Kumele kube lomahluko na ukuthi abavela kweleBotswana bona bahlaliswa ngapi kuqathaniswa lalabo abavela emazweni aphetsheya.
Inkinga ukuthi silobaphathi abangelazwelo labantu. Kwamanye amazwe I think umhlaba wonke jikelele sibonile kule mthetho yopaswe ukuthi abantu abalamahotela bathathelwe amalungelo yikho ukquarantena khona abantu. Inkinga ukuthi belakithi ngabantu nje abangela nhliziyo. Ukuthi ngeke uthathe abantu uye bafake endaweni engelamanzi usithi wenzela ukuvikela i-corona. Kuba expose kweminye imikhuhlane njengabo cholera, diphtheria, leminye imikhuhlane nje thuthwa i-waterborne disease. Ubandlulula futhi abantu ngokudla bavela kwele England abavela kwele Botswana asonto ivunyelwe emthethweni isekelo sombuso weZimbabwe asikuvumeli khonoko kodwa njengoba kuyizikhathi ezingajwayelekanga ungeke labo basole kakhulu ngoba funa bebengakukhangelelanga kodwa lo lalo olamalungelo wakhe adlanguleyo kule mvumo ukuthi umthethondaba uyedeclare ukubana izinzo zikahulumende lezi azephule amalungelo abantu ngesekelo sombuso welizwe leZimbabwe.
Umnumzana Dumisani Dube ligqwetha ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7. Intatheli zindaba ziphakathi kokukhala ngemva kokubhubha kwenye njalo intatheli umnumzana Ray Matikinye yena otshonela ngalinye lentatheli zindaba ye Daily News umnumzana Gift Piri ngesonto uMatikinye ube intatheli zindaba ehloniphekayo njalo ubikwa ewile nje esendlini yakhe kobulawayo wahle wathula Umufi wasebenzela amaphephandaba achiyeneyo agoqela iFinancial Gazette kanye leDaily News. Umnumzana Piri yena ubikwa ezabekwa kobulawayo namuhla. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum umnumzana Njabulo Ncube.
Hayi silahlekelwe kakhulu njengentatheli zindaba zeZimbabwe ngobaba uGift Piri obe ngu assistant editor we Daily News lobaba Gray Matigin, Obe, we were seven zera e Daily News, Kota Obese, Liquid Bezimele Lotta, a freelance, Wabupi, Lubabu, Matiginia, Baby Baziwa, Beijing, Awantu, Abebe Wazi, Rupala, Begu, Amatota, Ashoni Pera, Rakulu. Untatela indaba zeZimbabwe. La madoda ababili afundisile intatela izindaba ebezivela emakolejini izingena kulumsebenzi. Ungabala ama-obituaries abhaliweyo, hayi bayakhuluma bayatsho ukuthi bebephethwe ezandleni ezinhle befundiswa ukuqeqetsha.
Amalungiselelo okungcwatshwa kwababili laba lingaba lolwazi yini lokuthi aminjani?
Imbiko lokufika nje ngokulungiselelwa kwekubekwa kwamadoda amabili onke ukhanya ngazathi aza bekwa kobulawayo umzimba kababo uphiri usuke nje arare ebusuku ukhangalelwe ukuthi wabekwa ngo 10 eWest Park lokho esilindele ukuthi sizwe kwekumuli yako ubaba uMatiki ukuthi umsebenzi uzenziwa ni ngamafitshane silahlekelwe silusizi kakhulu Zimbabwe National AIDS Diaspora. Silabo izihlobo zabo emthandazweni yethu. Ngalo sithi lezi ndaba zilale ngokuthula.
Umnumzana Njabulo Ncube ngowenhlanganiso yeZimbabwe National Editors Forum. Seli kubonile na okusemaphephandabeni namuhla. Iphephandaba leChronicle lithi idolobho lakobulawayo yilo elikhokhelayo elizweni ngenani labantu asebebotshelwe ukwephula umthetho wokuhlala ngekhaya ngenjongo yokwenqabela ukumemetheka kwecoronavirus. Idolobho leli lilabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2214 asebebotshiwe. Iphephandaba leHerald lona lithi uhulumende seqatshe izisebenzi zezempilakahle ezedlula inkulungwane ezimbili ukuze ziphathise kumpi yokulwisana lecoronavirus. Sogu isikhathi senu balaleli lapho esilipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Yebo linjani balaleli, ngiyalibingelela. Gama lami nguNkosi Khona Khuphe. Hayi silusizi ngecorona ukuthi ngaNkulunkulu siyasingenela nemabhoda bakithi kumbe ngathiwa kuyadlula emabhoda abantu basethwaba lecorona kodwa lokhu. Hhayi ngendlela abantwana sebeyakufeka ngoba ukhayele South Africa, Botswana, impahla bezisukodilivela impuphu behambisa labothukela laboniboni. Phela abantu bonke bebethemba abantu abasemazweni mangcenzana sokunje sokuzima. Hhayi besicela uhulumende eshiwa bakithi basizwile kodwa lokhu. Hhayi lokhu bathu sesifile. Hhayi hayi asesifile asisakwazi ukuthi umkhuhlane lo zaphela kuthini. Njengwa lokho kungezelelwa lamalanga lathi ukuthi kuyabonakala ukuthi hayi lokhu memetheka ngamandla. Kodwa besicela uNkulunkulu angenele la eshiwo ngoba yenza abantu bekhaya sebeyakufa ngoba imali zonke zibuye eSouth Africa, zibuye eBotswana, zibuye kwamanye amazwe athiyeneyo. So athe sakusathumezeka izimali sokunzima iindawo zonke zivaliwe. Hayi hayi besicela uNkulunkulu angenele bakuthi basizwile. Kodwa lokhu nxa ukuthi uhulumende ulezinye inhlelo phela aholise abantu ukudla emakhaya bathole ukudla abantu bangabe lokhu bemelela laba bangahamba.
Sanibonani basakazi besitudio 7 kunye nabalaleli. Mina uhlupho lwami ngike ngabona izithombe zika Vice President uChiwenga ehamba ehlola ngazi ukuthi uhlola amatende lawo uzofaka khona abantu abazobe be quarantine elokunjani abe coronavirus. Okungikhathaze kakhulu ukuthi uShiwenga ugqoke ihovorosi le elokhuzeni eyokuzivikela, but okungihluphe kakhulu ukuthi unensi omthela nge-sanitizer ezandleni ufake nje kuphela imask, akanazo impahla zokuthi zimvikele. Kambe ngicela ukubuza ukuthi abaphathi belizwa omongameli bayakuqakathekisa yini iy'mpilo zabantu abasebenza ngabantu na especially ezamanesi.
salibonani balaleli ngiyalibingelela mina egama lami ngenalwal umuntu ohlala eziqamba yes yes wasibili ngecorona kodwa sesibona izindlala njengobantu abaningi bebephathiswa from e-South Africa neBotswana hhayi lokhu sokusebunzimeni ebantu njengoba uhulumente weZimbabwe vele kaholisi bantu ukudla siyacela sibili ukuthi nga uhulumende laye uyabona ukuthi bakhulumana njani kodwa lokho singafelwa ngabantu abantu vele bazakufa siyacela sibili uNkulunkulu makangene le ndawo enjengalezo siyezwa sibili ukuthi ikorona sisehla hayi 1 meter alibi right le 2 meters ukuthi abantu bawubambe umthetho hayi siyabonga abalaleli bethu elisilaleleyo sikhuluma mbingelele bonke abalaleleyo ngalesi sikhathi mina ngukhuphe vele Homestead ekhezi
zomuhle olubingelelayo umelusi Dube ngenjabulo hayi msakazi thina sinakho enhlizweni zethu ukuthi eshi indaba yecorona leyi isibisele emuva yasilimaza kakhulu esimeni somsebenzi esimeni somnotho wemali silimele kakhulu asazi ukuthi kuyolunga kutheni asazi kuyolunga nini esingakutsho esingakugcizela ukuthi kabahlala endlini abantu njengalokho president besitsho behlala endlini begeza izandla bengabamba ubuso befake lamamaski bengathinta amehlo lamakhala lemlomo ukuze sibavikele bengenza imihlangano emikhulu yamasonto lani siyabonga msakazi
sanibonani wasakazi abahle ngithemba liphilile lapho elikhona msakazi omuhle into ekhona nje izanu abantu basemandebeleni ngabalandaba lawo okwabo abakufunayo bafuna ukubuya ngesikhathi sevoti bebanikeza ukudla bephende behambe so into eyenzakalayo msakazi wami izanu iyehluleka iyehluleka iyahlukanisa abantu lokhu le moya wona lo owakudala njengoba sasicabanga ukuthi ngumgabe sokubonisa ukuthi umgabe kasekho sokuyibo wona labo mnaka kasho ukuthi vele yinto yabo msakazi wami angibona ukuthi njengoba iVictoria Falls injana msakazi wami ingashota isibhedlela esikhulu kuyikho lapho kufikela khona izethekeli ezibuyayo imali yafika iyangena eVictoria Falls bayithatha bayise Harare
labo bekungabalaleli beStudio 7 abasithumele imilayezo yabo ngeWhatsApp lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Ele South Africa lithi liza kwengeza uncedo lokudla elilupha izizalwane zalo eziswelayo ngalesi sikhathi somkhuhlane we-coronavirus. Kulesi dlova ebesivunule njengepolisa esivuke ubhova sadubula sabulala abantu abalitshumi lasishiyagalombili kwele Canada izolo. Sizigqibeke ezekuseni ngodaba oluhamba phambili khonapha eMelika. Amanye amankampani amakhulu kuleli lizwe agoqela elungisa indizamchina eBoeing asevulile lanxa abezempilakahle besithi lokhu kufaka abantu engozini yokuthelelana umkhuhlane we-coronavirus. Umkhuhlane lo usubulele abantu abangu-42,500 eMelika kuphela njalo wahlasela abangu-791,000. Ukuziphetha ezekuseni sikhangele ebezihamba phambili. Kulo isilisa obotshiweyo esetheswa icala lokwethula umbiko wamanga enkundleni yeWhatsApp owawusithi uMongameli Mnangagwa seqalise uhlelo lokuhlala ngekhaya yena engakakwenzi lokhu. Kube lokufuthelana phakathi kwezizalwane zeZimbabwe ezifike elizweni izolo zivela kwelebhilitane leziphathamandla zikahulumende phezu kokuthi abantu laba kumele bahlaliswe ngaphi besahlolwa umkhuhlane we-coronavirus. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona eza kusihlwa ngo-7:30 na asibeni sonke kweze kuseni kusasa ngo-6:30. Olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.